Amafutha ezimota aqhubeka esilela elizweni endaweni ezithiyeneyo osokubangele ukuvumbuluka kwemikambo yensitha. Lanxa lolu dubo lubikwa selubhahile kobulawayo kwamanye amadolobho afana leHarare lubikwa lunganeno. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi umkambo wensitha yiwo owenza udubo lolu lukhanye lunganeno.
Phakathi kolunye uhlupho inhlanhla nje ukuthi ifuel lokhu ingena kublack market, xa ingena kublack market alukhanye kangako lolo hlupho. Kodwa kungavalwa iblack market ngoba yiyoletha ifuel, uhlupho luzaba segcekeni ngoba imali kabalayo. Uyakhumbula ukuthi bathatha imali abangelayo banika ama-civil servant bethi babanika ibonus. Pho ibonus futhi ngenyanga ezimbili lezi ezilandelayo ngoNovemba iyabe isifuneka engelayo. Phakathi kulunye uhlupho, into engithabisayo Gande ukuthi ngizwe upresident evuma ukuthi bayenza okuthiwa yi-mass maparastatals ethi abantu bayantshontsha. Ngibona upresident usethe dlwe ungani sebona singazukubona kwakhe ukuthi kuza sinceda ngani, kodwa hayi khanya ngani sebona sitamhlophe.
Kwamanye amalanga udubo lokusilela kwamafutha lubikwa lusiba lubi kakhulu, kodwa ngokuya kwesikhathi lube nganeno. Omunye njalo osomabhizimusi umnumzana Bednico Bebe laye uthi udubo lokusilela kwamafutha selufika kwesibanga esikhathazayo.
Ye kuliqiniso ukuthi amafutha abesesilela ngoba ngithe ngifuna ukuthi ngize kobulawa kweHarare ngisuka kobulawa izolo ngihambe amagaraji ambalwa-ke idiesel ingekho kule petrol kuphela. Ngize ngayithola-ke sengikhathele kwelinye igaraji. So kuliqiniso ukuthi kungani amafutha asephuza kumbe asesilela ukubuya. Asikwazi-ke asikakudingisisa ukuthi okungabe kuba ngokhonokho kuyini, kodwa-ke ngelisho lengqondo mbona ngani okungabe kuba ngakhonokho ukuthi ezomkhonomi weZimbabwe kazisamanga kuhle. Imali ayisatholakali eZimbabwe, njalo labo abathengisa amafutha-ke ngenxa yokuthi kule mtengo ezithile ngithi kule mthelo ethile abayibhadalayo ngemabhoda kanye lakuhulumende, yikho okudala-ke ukuthi abantu babe lendlela babe nokuswelakala kokuthi babise amafutha ayeneleyo. Enye into njalo yikuthi-ke imali zonke nxa zisiyabhadala amafutha sezidlula e-reserve bank. I-reserve bank-ke sokungathi mina engingathi sokulokuxhwala-ke lokhani kokuthi kakusayenziwa izinto ngendlela, kodwa sokusenzelwa abangani-ke kumbe ngithi kwenzele labo abala kuphatheka kubandla elibusayo. Khonokho kuyizinto okunjalo-ke zakuhambelani ne-business, kuyenza ukuthi-ke ezomnotho zingahambi kuhle, ngoba ezomnotho-ke kufanele ukuthi zibe izinto ezikontrolwa ngabantu abalemali zabo, ukwenzela ukuthi nxa befaka imali bekwazi ukuthi-ke bazathola i-profit lapho abafake khona imali.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi imbangela yokusilela kwamafutha ezimota yikusilela kwemali yakwamanye amazwe.
Abanye bathi khathesi sikhuluma sezenkesile ama-foreign reserves ethu athenga into eze-one day kuphela. So uyabonakala sibile ukuthi ama-queues asethendukile emagarajini ngala ishoyoli sisilela. Ukuswelakala kwe-foreign currency, uzakhumbula ukuthi khathesi senza ama-bond notes, i-foreign currency iyabe isingatholakali lula. So uhulumende ngokwakhe nxa sikhangela ama-priorities uyabe engela foreign currency ukuthi anike abathengisiweyo ukuthi babuyise ishoyel. Ama-retailers lawo bayakhala bayasitshela ukuthi into ezinjenge-wheat lokunye okudliwayo ngasilela futhi usikhathana esilandelayo. Ishuel esiyisebenzisayo lapha elizweni siyayithenga phandle kwelizwe, so kumele sibe le-foreign currency ukuthi sikwanise ukuthi sithenge ishuel. So ukuwa kwe-bond not kungacontributa, kodwa into emqotho yokuthi awula foreign currency yankhona yokuthi sithengisiwe eneleyo esiyifunayo ukuthi siyisebenzise.
Ukusilela kwamafutha ezimota kuke kwaba kubi kakhulu okwakhathazayo ngomnyaka ka-2002 lapho abachayeli basebelala endwendweni ngezinye izikhathi okwensuku ezithile emagalajini belinde ukuthela amafutha ezimoteni.